umsakazo we-VOA Studio 7 ulethulela izindaba ezijisayo ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukuhluthuna intambo zombuso libutho. Lalela izindaba kusukela ngo-6 a.m. kusiya ngo-9 a.m. suku zonke njalo ngo-1 p.m., 3 p.m. lango-5 p.m. eZimbabwe. Lingasixhuma kumagagasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Silethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awe-Facebook athi VOA Ndebele le-VOA Shona. Lisithumezele elikubona komakhelwane kumbe lapho elikhona.